Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 26 Mbimbitho 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDCT lithi lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance.
Eparlamenti ulomthetho okuthiwa Parliament's Privileges. Uma ungakhuluma eParliament uvikelwe ngumthetho welizwe.
Silengxoxo lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo ocatshileyo ebalekela amapholisa.
Mina ngikhona kwelikaMthwakazi. Ngathatha isinqumo sokuthi angisoze ngibaleke ngiphume ngaphandle kwelizwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usememe abezokholo ukuzothandazela ilizwe emkhosini ozenzelwa esigodlweni se-State House namuhla.
Ah, kube kuzolunga Chris uma imithandazo le ihlelwa ngamabandla.
Kwezemidlalo, iqembu lesizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors seliphumelele ukuyadlala kuma finals omdlalo weAFCON ngemva kokunqoba eBotswana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDCT lithi lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance. Isikhulumeli seMDC Alliance uNkosazana Fatsai Mahere uthe ibandla leMDCT liyaziyenga ngoba abantu abavoteli ibizo lebandla kuphela. Lokhu sikudaba lwezombusazo inhlanganiso elwela ukhetho olukhululekileyo elizweni eZesn. Ithi lanxa isemukela ukuvunyelwa njalo kokuqutshwa kwezombusazo elizweni isola ukungavunyelwa ukhetho lwama-by-elections. Uhulumende wazise ngolwesibili ukuthi inhlelo zombusazwe sezingaqutshwa njalo kulandela ukumiswa kwazo ngenxa yegciwane le-coronavirus elaqhamuka nyakenye. IZESN ithi ukuvumela ezinye inhlelo zombusazwe kodwa kungavunyelwa ezokhetho ikwephula ilungelo loluntu. Kunjalo nje ibandla leMDC Alliance lithi selilobele i-commission eqhuba ukhetho elizweni eZek incwadi lidinga ukukhulumisana layo phezu kokhetho lwama-by-elections osululesikhathi lungenziwanga. Leli bandla lithi lifuna njalo ukukhuluma ngoluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll kanye lohlelo lokudweba kutsha imingcele yezigaba olwe-delimitation. Lokhu kuphume emhlanganweni we-National Standing Committee yaleli bandla oqutshwe izolo. I-committee le ithe kumele kuguqulwe okunengi andubana kwenziwe ukhetho. Isole njalo ukuxotshiswa kwamalunga ayo edalele parlamente ayisithupha agoqela uMnumzana Tendai Biti. I-MDC Alliance ithembise ukuthi izabhoda ngelizwe isazisa abasekeli bayo ukuthi yiwaphi amalunga ebhudalele parlamente asehlubukile kuleli bandla aya ku-MDCT ekhokhelwa nguMnumzana Douglas Muonzora. Ibandla leli lisola njalo inyathelo elizanywa nguhulumende elokujezisa amalunga alo etheswa icala lokweyisa idalele parlamente ngokungasukumeli kumbe ukuhoza uMongameli Emmerson Mnangagwa. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Eparlamenti ulomthetho okuthiwa Parliament's Privileges. Uma ungakhuluma eParliament uvikelwe ngumthetho welizwe, ungasola bani ngisho lo president ofake emthethweni, ungamsola vele akulacala. Sesimangala ukuthi iZANU PF isebenzisa uloya wabo waye independent waze bamncenga wangena kibo Jonathan Samkhangi. Namhla sekhupha inkalakatha yendaba yokuthi ufuna ukuthi amalunga ang 118 ajeziswe iParliament, amanye abhadale imali efika 1.2 million RTGS, amanye abhadale 400,000 each. Ngenxa yokuthi bala ukulalela izinto ezingalamkantsho ezazikhuluma ngu-Emmerson Mnangagwa, upresident weZANU-PF. IParliament ilomthetho ukuthi ungabona umunye umuntu ekhuluma into engakuthabisiyo noma ekuconilayo noma engalangqondo ule mvumo yokusukuma uzihambele esithi yi-walkout. Konke lokho okwenziwa iParliament is unconstitutional. Kungabe silamakhothi angekho ngaphansi kweZANU-PF, ngabe vele into lizahlilahlelwe emangweni njengenkomo elomkhaza.
Kuyini eliza kwenza pho?
Bazamile ukusebenzisa izikhothamakhe zabo ezingonzora lomunye ongamaphathi ukudiliza ibandla, bakubona kungani sokubasinda. Namhla sebebisa umthetho abawukhandileyo besenzela ukuthi baxotshe abantu. Kunganani, akula muntu ozanyikinyeka. We will never relent from the truth until logical conclusion where we are going to enjoy rule of law and all freedoms unabated. Nizama ukutshela amaZimbabweni ukuthi inqwala okwenziwe eParliament yeZimbabwe. Labantu ede bengaboni iqiniso sekuzakhanya ukuthi nanti ibandla elimela abantu elizondwa yiZANU-PF. Bafuna izikhothamathe zabo njengoSmith wayesebenza labo umzuriwa, bagcina sebehlanzwe ngama-freedom fighters.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mkhondisi Moyo elokhu ecatshile ngemva kokudingwa ngamapholisa ayehlomile emzini wakhe phakathi kwamabili kumaviki amathathu adluleyo. Ibandla leMthwakazi lithi amagqwetha alo alwisana lokuthi amalunga alo abotshwe kumaviki amabili adluleyo akhululwe esitokisini ngemali yesibambiso. Amalunga la ayisitshiyagalolunye avalelwe ejele yekhami lemlondolozi, njalo icala aletheswayo ngelokubangela udlakela likhangelelwe ukuthethwa kusukela ekupheleni kwayona le inyanga mhlaka 31. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mqondisi Moyo othi ucatshile ngoba elokhu esadingwa ngamapholisa.
Kusitsho ukuthi siyalwisa lamagqwetha ethu ukuthi i-High Court application iyenziwe before i-date ka-31 March, ngoba sikholela ukuthi amalunga ethu kawalala icala kumele ukuthi baphiwe i-bail bathonisiswe bephandle. Kuliqiniso ukuthi balimala futhi njalo kabayelatshwanga. Amapholisa azenzela umathanda angalaleli court ukuthi basiwe esibhedlela. Benanzelela ukuthi i-medical report iyayizophuma ngabanye bethu abalinyazwayo iyayiza khombisa ukuthi amapholisa abalimaza njalo abalocuku phezu kwabo. Kungakho-ke siqhubeka sibathengela imithi bekhona ngale ekami ukuze bathole ukuphila. Ngakho-ke kuzofika namhlanje behluleka ukuthi bathole ukwelatshwa okuqondileyo ngoba uhulumente weZimbabwe engelandaba labantu bethu.
Sesikhangela wena ngokwakho umkhokheli we-MRP ungaphi kathesi sikhuluma nje, njalo ukudingwa kwakho kwaphethangani, uzazinikela yini emapholiseni?
Ngiyabonga dadewethu labalaleli, mina ngikhona kwelikamthwakazi. Ngathatha isinqumo sokuthi angisoze ngibaleke ngiphume ngaphandle kwelizwe. Nginanzelela ukuthi kulicebo leZANU-PF kusukusela ngo-1980 begijimisa ubaba uJoshua Nkomo ngesikhathi sombhuqazwe ukuthi bahlukumeze inkokheli zemathebeleleni bazenze zibaleke ziphumelizweni. Ngokunjalo nginanzelela ukuthi umehluko phakathi kwami labo bonke engilabo kumthwakazi Republic Party lo mehluko okhona phakathi kwababa uJoshua Nkomo labanye abahamba izolo belwela ilizwe leZimbabwe yikuthi thina kasilweli iZimbabwe silwela ukuthatha umthwakazi okulilizwe lethu. Kungakho ke ngikhethe ukuyala ngikhona elizweni khonapha ngisebenza ngendlela engizasebenza ngayo okwenza yenza ukuthi ngingahlukani labantu. Engingasoze ngikwenze ikuzihambisa emapholiseni. Nginanzelela ukuthi laba bantu abangidingayo kumba babuya endlini ebusuku babengalandanga ukuzombopha kodwa kwakungabantu ababelanda ukuzongithumba kumbe ngithi babengabantu ababelanda ukuzongibulala. Ngoba ngabe babelanda ukuzongibopha babezabuya ilanga likhanya babezabuya emini kumbe babezayenza ama warrant of arrest. Ayisiko kokuqala ukuthi ngibotshwe sengibotshwe mhlawumbe okwedlula amahlandla angedlula 17. Izikhathi eziningi nxa bembopha balokungibiza bethi ngibuye central loba kusiphi station lapho babefuna ukungibophela kiso. Angikaze ngalo ukuhamba nyake ngihambe befike khona ngale bangethesa icala. Ngokunjalo okwalesi sikhathi kukhanye kwahlukile kakhulu ngoba ngadingwa ngamadoda esibutho lamadoda esipholisa wonke ehlome ephelele icala lami ngingalazi. Yikuthi batshengisela obala ukuthi bafuna ukungibulala, bafuna ukungikidnapper, bafuna ukungicatshisa. Ngase ngisithi hayi kangiyi ukuzisarenda kulezi zindlova. Yena le owaye efakaza ecourt engu-investigating officer emele iZANU PF government lamapholisa. Wafakaza watsho ukuthi yena okwenza okunye benganiki laba abanye bethi bail ababotshiweyo kuyukuthi mina ngisadingwa kangingabonakali. Kodwa isimanga yikuthi abacaci lokuthi ngidingelwani lokuthi ngenzeni. Osokungenza sinanzelela ukuthi yena lo wayefakaze ekhothe sithi ngiyadingwa angingabonakali laye ungomunye walaba bendinga ebusuku befuna ukuzongibulala.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 esendaweni engaziwayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi namuhla lilanga lokuthandazela isizwe emkhosini ozenzelwa esigodlweni se-State House. Kunxuswe uBishop Samuel Mutendi, Reverend Andrew Taunashe, lenhlanganiso yeZimbabwe Indigenous Interdenominational Churches, leye Evangelical Fellowship of Zimbabwe. Sixoxe lonobhala jikelele womanyano wamasonto oZimbabwe Council of Churches, uReverend Kenneth Mdada, saqala ngokumbuza ukuthi pho, njengoba kunxuswe amanye amakholwa, amanye enganxuswanga, kungaba ngumthandazo wesizwe sonke na?
Kube kuzolunga, Chris, uma imithandazo le ihlelwa ngamabandla, ngoba kuyenza ukuthi amabandla wonke aparticipate ngendlela efanayo. Othwa i-national prayer. Kodwa uma abantu befuna ukukhuleka nje umuntu wonke okwazana lo uNkulunkulu engakhuleka ngoba umkhuleko kawufuni democracy. Uma abantu bafuna ukukhuleka nje bayabiza la bayabiza laba bafuna ukukhuleka nabo bakhuleke. uNkulunkulu uyabezwa uma belelihliziyo evulekuleyo kuNkulunkulu. So asifuna ukuthi sithi umkhuleko lowa usoze usebenze ngoba thina sibe singelawo ama details ukuthi uzohamba njani.
Yona imthandazo izazwakala yini nxa kuyikuthi elizweni kukhanya kungela kuxolelana? Siyabona abanye bayabotshwa mahlayana lokunye okunjalo. akumelanga kuqale kulungiswe yini ukuxolelana lokuhloniphana lokuphila kahle kwabantu ukuze imithandazo izwakale.
Hayi Chris, utsho njalo umbhalo ukuthi uma ufuna ukuza lesipho kuNkulunkulu umele uhambe kumakhelwane wakho lilungisane uma lilazo izinto ezingahambi kahle phakathi kwenu. So ngiyavumelana lawo ukuthi kubalekile kakhulu ukuthi abantu siyezwana njengelizwe. Siyakholwa kodwa ukuthi kumbe imkhuleko enje iyancibilisa inhliziyo zabantu ukuthi babone isizathu sokulungisa ama relationship as a condition yamandla omkhuleko, ngoba kakhulu kudinga ukuthi uma abantu bakhuleka bathi labo uNkulunkulu asithethelele amacala ethu njengathi thethelela labo abalamacala ngathi, utsho njalo uJesu. So kubalulekile ukuthi ubudlelwano lwabantu lulungisiwe uma abantu bezofuna ukuthi babe lomkhuleko. Chris,
umbuzo wami wokugcina, bakhona abanye abathi bona abamasonto inkokheli yamasonto layo ayibambananga ukwenza kube nzima ukuthi kubanjwane kuthandazwe ndawonye, kuliqiniso yini lokho?
I think indaba yokubambana kwamasonto ilokuzeni, I think imagination yabanye abantu. Amasonto abambene kakhulu, kodwa ilokuzeni umuntu nomuntu engavuka ilinye ilanga ethi mina ngilibandla ngizofuna ukuba lomkhuleko, ahambe ku president athi president ngilibandla mina ngizofuna ukuthi ngikhuleke, u president avume hayi ngiyavuma, woza sizokhuleka. Lowo mthandazo uthiwa yi-National Day of Prayer, ngoba akula ilokuzeni ibandla elizothi thina sile monopoli eyokuthi okuthiwa yi-national kuyini.
Lo ke ngu-Reverend Kenneth Mtata ongunobhala jikelele womanyano wezokholo oweZimbabwe Council of Churches, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iqembu lesizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors seliphumelele ukuyadlala ama-finals omdlalo we-AFCON ngemva kokunqoba eleBotswana nge-1-0. Kodwa ukwenze laphumelela esibayeni sikaGroup H ukuthi ele-Algeria lele-Zambia abe nguchiki lobhanqa 3-3. Iphephandaba le-Herald lithi uNelson Nunge wedolobho le-Chinoyi ugwaze wabulala umkakhe uFaith Mhlanga bebanga uNamnede kade bevumelane ukuthi ngowabantwababo, kodwa uFaith wawunatha kwasekuqhamuka izibhakela. UNunge wasethatha ingqamu wamgwaza umkakhe. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani bakasazi Studio 7, sanibonani bakasazi Studio 7 lina balaleli. Mina bengithi nathi njengesizwe samthwakazi, bengithi kungaba kuhle nathi ukuthi inkosi ma ingatholela nje indawo khona le ngakithi emakhaya esizweni samthwakazi lapho ezohlala khona. Hayi ukuthi sizwe ukuthi inkosi yethu ila eJohannesburg, eJohannesburg kuyasiuma sakhulu uma sakuthi inkosi yethu ihlala la eJohannesburg, sekungathiwa inkosi yethu iyisiphephelo. Bona abanye sengathi inkosi yethu iyisiphephelo inzima. So ngaba kuhle ukuthi ma ingakhela indawo le ngakithi emakhaya siyakwazi ukuyahlala esigodleni samthwakazi. Ngiyabonga khuluma uBrian Ndlovu uSoweto.
Hayi selibingelela kuStudio 7, ngabe linjani? Yeah, hayi inkinga nje ukuthi liyavala amanye amalokuzeni ama voice calls, but amanye aliwavali, angazi inkinga likhetha njani. kodwa ke umbuzo wami ukuthi ukhuluma ngathi sani maphosa kafusimanu ka ward 1 case into engifuna ukubuza ukuthi kade vele okuyini okunzima kanti ukuthi lisichasisele ukuthi ke le vaccine le ezileyo iqondile yini nokuthi abantu becasiselwe nje befundiswe kahle kahle bezwisise ngayo ilokuzeni leyo ukuthi ke i-vaccine le ukuthi iqondile yini ifanele ukuthi abantu beyithathe kwamampela yini. Siyakudinga ulwazi olunjalo ngoba njengoba ubona abantu behlihlele emuva nje sithola lokulalokhu okwenza singazwisisi ukuthi kanti okwenza kungacaci nokuthi abantu befundiswe kahle kahle ngale vaccine kuyini ngoba asikhululekanga umkhuhlane asiwufuni kodwa kasikhululekanga ngoba silamfundiso esiyithole epheleleyo engasenza sikhuthalele ukuthi sihlabe kumbe sikhuthaze nabanye ukuthi abahlabe.
Siyalubonani, siyalubonani kwestudio 7. Ngajabula my record le ingafundwa ibalwe kakhulu mnani lesikhalazo like imigwaqo yakithi iZimbabwe ifile kodwa kwavotwa kanti basazojintshani nabantu labo. Ngcono siboneni ukuthi makwehlulile ukuthi kutshintshe imigwaqo kukhanya ukuthi ilizwe liselabantu manje benga-expectela ukuthi ngo-2023 bavotele ngoba babengamafeyila okhulumayo ngumoyo ngkwele South Africa.
Linjani basakazi bakastudio 7 nami ngithanda ukubonga le thuba ngithengalithola mnikizo lamuntu odana Dlovu mbuye enkaye egonye ngithanda umbongo studio 7 yazi ukuthi phezu komsebenzi wonke ngoba ngihlala mlalele njalo phezu komsebenzi wonke eniwenzayo lidinga ubumbano lokubambana anibheki mhlobo libeka indaba injengokuba injalo ukuze thina njengesizwe sizivuse sizikhethele namazwi abantu abakuphaya nezinto abafisa ukuzitsho inhlungu eziphakazi ngaphakathi kwabo bazikhuluma ukuze imoya yabo ikhululeke. Sibonge futhi nayo inkosi le loba singakwazi thina singaphandle kwamazwi asingoba inkosi zimbila asinankinga na kodwa sidinga ukuthi lo khuluma amazwi ayiwo adinga ukubuyisa isizwe ngoba yazi ukuthi kuhle ukuthi ma iqalisa phansi ukuthi abantu bedinga Friday kuzama begqoke lezi mpahla zesiko ezesintu nikahle kahle. So kudinga ukuthi abantu siqalise ukuthi thina njengomthwa siqalise ukubuye ugqoke lento ukuthi ma ungumntongo ugqoke isidonga sakho ma kodwa singumthwaka yazi ukuthi inthintile lawo mazwi akhitshe yinkosi ngoba azama ukubuyisa isizwe lamazwi andjalo futhi azama futhi ukuthi ne-generation ebuya abantwabethu lesizukulwana lesi esibuya sizame naso ukuthi sibe kwazi ukuthi sona singobani dabu kanjani wabantwana laba njengolaba bantwana o-2000 abazazi daswa ungamsola umntwana ma esenza into ephambene ngoku akanalo isiko nomthetho elizweni andwe isizwe sikamthakwazi sokuzenzelwa nje kuphela. Lami ngiyabonga basakazi bami, ngiyabonga kakhulu.
Salibonani, salibonani basakazi nabathandi be-studio 7 kumagumbi amanomhlaba. Ngikhothama nakuso isilo sakamthakwazi ubulelani kalobhengula kamzilikazi kamashobana ngithi wayethe ndaba ezitha izwe ngelakho lisuka kungulukudela lize levinjwa uzambezi. Basakazi bengithanda ukuphawula kancane lapha lokhu zabafowethu bethi hayi ama-audio ethu abalwa lapha Studio 7 hayi uyabo benelucky la ukuthi yakhwibalo ngoba iStudio 7 isibalwa ngabantu abangaphezuka silalelwa ngabantu abangaphezuka 2 million so bonke ngiyacabanga ukuthi balokuthumela nje imbono yabo so uyathola ngosuku nje kuthethwa abantu abayi 54 abayi 4 so kuba yileyo lucky nje ukuthi uyithole lawo i-audio yakho ayisike ukuthi basuka bekhethe ukuthi ibuya kubani asibekezeleni sihlale sifake imbono le yakho lo wakho umbono baze bewuthathe bese mbuya la basakazi lokuza abafo bethi abantu bakithi bavotela amashona ikakhulukazi labo abaku diaspora bethi asivotele napa amaqembu ngizibabuza ukuthi labo bantu abahlala bethi kuvotele wapi bakhe bekhaya yini bevota mina phela makukula ama election lokubona kuphela amashona esiye ekhaya siyavota abantu bakithi kakhulukazi nalabahlala bethi sivotele amaqembu akithi amafuqembu aseshoneni livota ngama WhatsApp madoda kona lapha emagroupini lilimisinyawo amashona wona manala elithi avotela othundisa makufika isikhathi sama election bahamba bevota.
Lawo bekungamazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika ngeviki edluleyo abasakhulayo abaningi bathelekane edolobheni leFlorida elingelinye lamadolobho okuzithokozisa kwa phithizela kwaba lobudlwangudlwangu kwaze kwathi usibali ukhulu afake ikhefyu. Abanye abakhulumele intatheli zindaba kade besedolobheni leli bathe bese kuyisikhathi eside bengayanga zijabulisa ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19, yikho bephume ngobunenge. Njalo bathi lo mkhathi ubumuhle okokuthi baphume bayezijabulela elwandle lezinye indawo ezinjalo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi ubona kuyini okungaba kubangela ukuphithizela lokhu.
Kutsho ukuthi khona kuvele kusukela okwento kwakhona, kusuka ngogovernor kuze kustate sakhona, kuze igovernment yakhona ukuthi yona ivele ikubamba njani khona lokho okobhubhane lolo COVID. Ungakhangela ugovernor we-Florida, uvele yena umuntu lwana wasukela khona le elo President Trump bekhangela into yabo yona leyo kuthiwa ubhubhane lolu akusilo lutho, ubhubhane lolu ayiflu nje ezadlula. So ke iFlorida ayizange iqinise imithetho yayo. Ungakhangela kathi esikhathi bavulile bathi yeso kuvuliwe wonke umuntu usekhululekile, konke kuyafanana le Texas khona lapho ukuthi ugovernor khona unjalo laye ukuthi koko sokuvuliwe lokho kwamamaski akusela mntu okumele afake imaski, konke lokho into yonke kayivulwe ifanana. Yikho okwenze abantu baya khona laphayana eFlorida bayakwenza khona lokho abakwenzile.
Khona ngombono wakho ungathini, kuyakhanya yini ukuthi sokusiba lobungcono kungasatshelwa ukuthi kungaba lalokho okukhulunywa ngabanye okuthiwa i-third wave, okutsho ukuthi singabona na limemethe kanjalo igciwane le-coronavirus?
Yes, nxa kuyikuthi abantu baziphatha ngayona yani indlela esiyibonileyo, ukuthokoza lokho kokujabula okungathi kuhlanya okungathi kulama-drugs phakathi, lamatshwala lezinto lezi ezinjalo, yes, kuzabuya enye i-wave unumber 3. Ngoba okhona ukuthi ngabantu bahlala benza i-social distance, bathatha amajekiseni, kungaze kwathi lanxa umuntu esehlatshiwe ijekiseni abe sebonakale lokho etshakala. Ha-a, kodwa-ke kwale kulokhu kusiya abantu kusehla. Kodwa bangajaha njengakhona lokhu esikubone kuphithizela eFlorida, hayi akusoze kuphele lokho kwinto, sizabuyela kwenye i-lockdown masinyane.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Houston esigabeni se-Texas.
Marai! Shira! Wazi! Kuzenoe! Nainare! Namona intandimboma! Aika kuchindiri kadengoma! Hanyera megazi mapopoma! Andinotarone kuchizo mbeke saka!
Baby, I no gonna figure. Handi tika mira, baby, wangu atendeka. Mago mchuno ajirereka, kuda zende harikuda kumbondi bereka.
Ingom.
ngoma kama 9 ehamba lo Enzo Aisha besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Ibandla le-MDCT lithi lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi libe lempelaviki elithukela. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.